Omele ibandla elibusayo edalele parliamente kule Botswana umzana Paulsen Majaha muye okhwekelela inkulumo ecela uhulumende weBotswana uthi akhangelisise imithetho yokunikeza amaphepha ikakhulu kulabo abeZimbabwe. Umbono wakhe othole usekelo kwabanye bakhe uthi kumgceke ukuthi abeBotswana bakhwabithe imisebenzi emapulazini kanye leyokwakha kukanti abeZimbabwe bona abakhethi. UMajaha uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende wakhe aphe amaphepha kwabeZimbabwe ukuze basebenze bekhululekile njalo okusemthethweni. Umphathintambo wogatsha olokunikeza amaphepha ohlala kanye lokusebenza kwele Botswana ubike ukuba uzalukhanyela lolu daba aphendukise impendulo edale lephalamende. Okwakhathesi ele Botswana liyala ukunikeza amaphepha kwabavela phandle lisithi imisebenzi emapulazini leyokwakha igcinelwe izizalwane zayo. Kodwa inyathela likahulumende lithokozisa abanye abeZimbabwe abafana lomnumzana Somandla Mpofu.
Into ekhona ebonakalayo ukuthi ukuze labo abasedinga imisebenzi emapulazini kanye lakwezinye indawo ezifana lalezo bengabi illegal elizweni kuba ngcono ukuthi uhulumende abaphe ama-permits because kuba le-control njalo kuyavikela kakhulu bona abantu kuye kuvikele lohulumende.
Njalo uthi kunganceda uhulumende weBotswana olahlelwa imali eningi ebisela abangala maphepha beZimbabwe emuva njalo ekhala ngokudalwa kwamacala.
Ngoba angaze abadeporte bebuyele emazweni abo akusizi ngenxa yokuthi bayaphinda bephenduke futhi kade laleyo msebenzi ababeyisebenza eyabi lokhu khona ingathathwanga ngama-locals. So okungcono yikhonokho ukuthi belungiselwe amaphepha babe semthethweni ukuze bebe monitored ukuthi benzani elizweni bengadala amacala.
Ekuhlaleni kwedale elifanayo abeZimbabwe banconywe ngokusebenza ngobunono nangokuthembeka noma nje bebhekane lomumo onzima ekhaya. Umnumzana Chris Machazi uthi akumangalisi ukuthi idale leBotswana lingcome indlela izizalwane zeZimbabwe ezisebenza ngayo.
Akumangalisi, ungathola lapho esihamba khona thina maZimbabwe sisebenza ngobunono obukhulu and umsebenzi wethu uyabukeka indawo zonke nje. So akumangalisi.
AbeZimbabwe abaningi batholakala kuhlangothi yemisebenzi etshiyeneyo njalo endaweni eziningi bayadingakala ukudlula izizalwane zeBotswana ngenxa yokwaziwa njengabantu abasebenza njengoJack Benjamin kugwalo oludumileyo luka-Animal Farm. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisakabona ngoleBotswana.